Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Baba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hayi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikankasa eMaswingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa adembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bebandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlalakahle. Kuvele phambili uChamise sithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba
24
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa layo ubeka ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandla leli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Khule kwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hathi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla le-ZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-ANC, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ecampaign, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba lokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
sisiyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilaba isama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho uduwo nje esihlangane lalo olukhulu yikuthi ngasisenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
Umnumzana Frank Mhlanga umsekelo umkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu.
I-UZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2023. Siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence.
Umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunengi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokuyana. Nxa ngingacala ngeqembu lezanu PF okunengi lithembisa khona lokuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-1980 okulokhe kungenzekanga okunengi kwangikhona yilokhu ababe kuthembise ngo-1985 1990 1995 lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokhe lingelamisebenzi kakula industry kula zomnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhe ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela bayebeletha mahhala abantwana belatshwe mahhala lokhe kubhadalwa lokhe kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokhu abakuthembisa kwangenzeke. Iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko elizayiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo kwenziwe izanu PF kusuka ngo-1980 yikho lapho liqine khona kakhulu lithembisa imisebenzi lithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo.
Iningi labantu lithi liyavota lo nyaka luhlanganisela lentsha kukhetho ngamhlaka 23 ngobakazi 2023 ngiba le-Studio 7 ngapha eGweru igama lami uJesus Jesus ba
inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu.
Siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kakangaka. Umnangagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi ivini imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba Amnesty ithi ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa sivumelana naye Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even igeneration elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola. Uyabunga umuntu onjani ongasolwayo? Nguhulumende onjani ongasolwayo? Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale-democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF. Kodwa ke kulabantu njenge Amnesty International inhlanganiso ezithi konke vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho
kusiya ukuthi abanye bethi bakubona njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lo uze ngemva kokunandzekela kakhulu ukuthi kube lobuchapa bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuadvansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo kuningi kakhulu okwenzakele kithi sokuwonakeleyo ngobumo wokuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elidele elidengile ngoku umthetho loyo uzazifikela khonoko ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo
umnumzana Belief Gawu le ukubandla lezanu-P F besixoxa la ekobulawayo Sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia esabelweni se-Donetsk. So isikhathi sezamasiko. Lamhla sikhuluma lomnumzana David Muhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala kobulawayo. Sawamukela uhlelo kwakho.
Ngiyabonga Xcobe.
Yes, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa phumbe ukucola into ezinjalo. Ukusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nga umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ukucolwayo. Ukucola kuyikubonga ukuthi lomholo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo inkomo yana eyokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina elikhupha izinkomo yayijabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona leyibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa yikho-ke sebezachithelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lomhluzi lomkhelokuklana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobole luseqedile kakusekamlandu ukwenzela ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo ukuhlenga ngisho ukuthi babe sebelotsholwe akusekangisezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile
yes ngathi kuvame kanganani khonokho kulezi nsuku
kulezi nsuku inswelo yize zikhona kodwa-ke nxa kungenziwa ngalokho usungumlando ebantwaneni nxa bengahlengwanga inhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho yikho lokufeleyo laye ukuthi uqedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha intobololeliyana okwenza ukuthi bacolwe
lo ngumnumzana David Mukhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo
babethethela amazwi bengcina amasiko wena
ngoma nje sile sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy i-chapter ka-1, Timothy wokuqala i-chapter ka-1, sikhangele ke lama vesi kusuka kuvesi 3 sisehla siyaphansi sisiya kuvesi ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo, futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy, kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule, siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele, lona ebelichasiswa licazulwa isuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu walungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe likaNkulunkulu. Kakulenye indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokwisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha sikhokha lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, yaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Usebenze ukontraka, yasi yona lokuyakha.
Yelula sizwe ukuthi wakhani, uyabusenzani?
Sebe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sifake o-rhino light everything nje just like that electric everything nje
wakufundela kona
angizange ngikufundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina lami i-contractor ngaqala ukwenza just contractor ngililebha mixidaka just like that lamazo lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyadlisa yini? Ubona zwane uyadobha mbijela amasenti kona.
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi abomakethe endaweni enjani.
Mm-hmm. So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa utshaye ifotsholo.
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyebe kufunakala into ezinjengo-passport ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthole ona le eminye imali after 2 weeks and then just like that.
Mm-hmm. Ule exemption permit.
Yeah, and this exemption permit, ngayithatha 2019 mangifika la eGoli. Yiyo yabe ngisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini, ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungajinela kusasa mfowethu, sibonga kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga. Nami ngiyajabula lami ukutholakala emsakazweni, sengathi nami ngingazwakala.
Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLinda liqhubekele phambili lichayeziwayo njengoba linqobe iHerentals 1-0 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHerentals kumele ikhaya Ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amathathu lanye 31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili leNkezi Platinum Stars lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa 27. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetrikanya njalo umgadli u-Obriel Jirinda nguyo litshayela emambuleni kathathu. Ngasebhathayo enkabazwe iqembu le-Black Rhinos libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Wange. Ohlohlele iqembu le-Rhinos ngu-Alan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu le-Wange ngukelly Shiyandindi. Ngiyimele i-Studio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
Ujoseph Njanji uqoke njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns udaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela udlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kunenye bona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesikweya kube le freedom ubutshona ilanga lonke useboreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora uthando hatsho kwemali. Umuntu ubelithanda lona ngokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hatshi okwemali esesikubona namhla ukuthi hayi nxa imali ingekho hayi ibhora alisefu and the technology esesiyibona esikhona khathesi isisenza ukuthi abantwana bona babancane abaningi sebezivukelela othelevision lemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi sokulezi nto eziningi asebezenza khathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini leluveve ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi i-Manchester United. Uthe esuka lapho wadlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephose ye-TV ngagcina ke sengiyimfuthi esengikhotha iHunyani Corrupted. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka kuma-juniors Dezi, uThabani Masawi, uSouth Ophiri, uJoel Lupadla, uNdodana Sibanda. Lapha ngiqamba abantu abadlale ku-Premier League uNdodana Sibanda, uNkosi Thabile, uNeva Nyoni, uJohn Sisiyo Zamba. Bebesuka bonke kuqembu lami eleHunyani Corrugated.
Iqembu le-Corrugated belidlala kusigaba sika-Division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba achatshwe kuqembu leyamazulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emdlalweni wenguquko leZimbabwe eminyakeni edlileyo.
Ahlala iminyaka phose ngu-4 kumazulu. Ngasuka kumaZulu ngaya kuNjube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka kuSundowns iku Premier League lanxa isiku Division 1. Ngathi ke ngisuka kuNjube Sundowns ngaya ku Real Stars iku Division 1. Ngahlala ke ku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo-2013. Ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale nje ngiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sengicelwe ngamadoda lawo awe Ratanang timu ese Kaunti Park.
Iqembu le Ratanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ubuthi crossing leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi sibabona be cross eLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permits ukuthi njengoba ama permits la sokuthiwa expire azaphela siyoba yini ke esizweni sakithi aba cross abuhlungu abanye siyabona imiphefumu lihlala lapho ku Limpopo River bethathwa ngamanzi abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu ukuthi amagumaguma impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthi ebuyelani kini ukhumalo acotshe omunye ukhumalo ngoba lowo khumalo wadlalela ngangale kaLimpopo babuye babotshwe ngamapolisa kuthi aninamaphepha so it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, na YouTube ikhona, YouTube Music ikhona, bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayile ngezomoya, zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umvela inqangi wayevele khona. Okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyaxhumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kekhiwa besivele sibazi uNkulunkulu. Abakholisi abantu kube kuhle njalo, siyabonga.
Jemanya is a boy. Joyce.
Okay, umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke ejikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Wolvalisa umthembo sithemba ukhiphe sithuke lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.